Nxa sicabanga kuhle i-confusion eyayikhona into eyezabe isenzakala balutshwana abakade becabangele ukuthi kungaphuma into eqotho, into ezwayo, into eliqiniso. Mina ngwami lokhu akungimangalisi, kodwa ngihle ngifake mgcike ukuthi hhayi ama-figures lawo bonke abantu siyakwazi ukuthi hhayi asoma-figures eliqiniso atshengisa okwenza abantu abahlala koBulawayo.
Kungani abantu becabangela ukuthi lokhu kakusiloqiniso?
Siyakwazi ukuthi i-census ayenziwanga kuhle, siyakwazi ukuthi yayilamasotsha, siyakwazi ukuthi kokunokuxokozela okwayenzakalayo kule qiniso. Siyakwazi ukuthi kokulama-CIO konke nje kokungenelayo. Banaba abantu abebelama-interest abatsheye bebetshengisa ukuthi bafuna ukuba phakathi ba-influence ukuthi iphuma njani impumela ye-census, yikho okutshengisayo. Kungani banaba abantu bebefuna ukuthi impumela iphume njengakhonokho esiphume ngakho? Lokhu-ke kulama-implications ku-policy decision, kulama-policy implications ku-politics ikakhulu esikhangeleke kumnyaka ozayo esiyakini. Uzananzelela ukuthi kutsho ukuthi iBulawayo ayisoke yathola ama-constituents amaningi. Kusekuzaba nzima ukuthi iBulawayo ibe nama-constituents amaningi okwedlula lawo ekade lokhu ekade khona. Mhlawumbe sengehliswa ngoba ilabantu abalutshwana phela, kube sekuthiwa ezinye ama-province ama-constituents amaningi. So abanye abantu khonapho kusebenzile imezi zabo. This is a politics at play.
Kodwa ongaba edlala ezepolitiki zonezo ozitshoyo Ncube ngubani, njengoba i-MDC layo ikuhulumende le-ZANU-PF, i-ZANU-PF ibingekho yodwa kuhlelo lolo?
Ngithemba Nkomo, into ekhona ukuthi ngokubona kwami i-MDC yayijoyina uhulumende, iZANU-PF yiuhulumende. Siyananzelela ukuthi endaweni eziqakathekileyo lapho kwenziwa khona ama-decisions, iZANU yikho elama-interest bona. Ungathi uyabona ukuthi i-census yayiranwa ngama-CIO la amasosha labantu be-ZANU-PF, i-MDC lamrazongu-2 uzathola ukuthi akula lutho zezingekho phakathi khonapho. iZANU-PF lama-interest yikho phela iBulawayo itshengisa lamethebeleleni, itshengisa ukuthi ziphansi ngoba yikho ekwazi khona ukuthi ayilamavoti amaningihele ukuthi iwathole.
Khona akuqakathekanga yini ukuthi nxa uhulumende ebala abantu asebenzelane lamakhansili ayiwo angaba lamanani abantu abahlala kulawo madolobha?
Kuliqiniso lokhu njalo kuqakathekile ukuthi abantu abahlala koBulawayo ikhansili izathola ukuthi ilawo ama-figures arate yavayilela. So njalo kuqakathekile futhi okunye okuqakathekile engezelele ukuthi nxa kusenzakala uhlelo olunjalo, uhulumende afundise abantu, kube nomkhankaso wokufundisa abantu. Lonyaka luke kube lomkhankaso abantu bebengazi abaningi vele ngokubalwa okuye kusenzakala. Njalo khona vele ngibuyele emuva ukuthi kuyamangalisa kakhulu futhi njalo lanxa isiphukuphuku esinjani esingavuma ukuthi koBulawayo abantu beyehla, thina sikwazi ukuthi abantu babuya koBulawayo balanda bazodinga imisebenzi basuke emakhaya nxa sebeqedile ezikolo emakhaya khonakala. So nxa kuthiwa inani liyehla kuyatshengisa ukuthi even lomuntu ongahambanga esikolo uyakutshela ukuthi lawa asoma-result aliqiniso.
Kudolobho lakoBulawayo kutshoni lokhu nxa sikhangela indaba yebhajethi kanye lezinye inhlelo zentuthuko mhlawumbe ezivela kuhulumende?
Kutsho ukuthi nxa sesikhuluma ngekusikelwana kelekhi leZimbabwe, uzathola ukuthi abantu bakoBulawayo le mathebeleleni lezinye zonke nje izigaba okuthiwe zilabantu abalutshwana, kuzakutsho phela ukuthi zizaphiwa khonokho okufanele zikulingenele. Njalo uhulumende yabesebenzisa khonokho ama-statistics. Sizathola ukuthi ungananzelela ku-constitution entsha kulalokhu oku-ifani ekhuluma ngokuthi izigaba lezigaba zizaphiwa ukuthi zize zithuthukise. So iBulawayo kunzima ukuthi iphiwe imali yokuthi thuthukise kakhulu ikhangelele ngabaningenani abahlala khona nxa kwabo kusetshenziswa ama statistics lapho megatest izaba very disadvantage.